Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu. Qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emmerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. Abezimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe lumthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhela kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwalokho thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevula indlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede. Inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede but asikhompaseki.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade zingicabanga ukuthi alibana sezilenamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona nxa sokubalelwa labo abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina esisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngenzitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba okudlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lweZimparks umnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
2023.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwaba nganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama-hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.